Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine wachaywa kabuhlungu wanathiswa ijefu.
Lokulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChannis othi abe ngumeya we-Epworth wathunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhla ka-9 nge-Saturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sploot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesendo ama DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare wachaywa kabuhlungu wanathiswa ichefu ngolwesine. UChiwundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso kulelunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChannis othi abe ngumeya we-Epworth wathunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripoti indaba le emapholiseni, kodwa kamapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba lwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha ethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kumphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikakwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, lenaliliza luhambisa ngaphi? Kukhona yini liza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADAGI labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane vike babophe bani ukuthi hayi akula muntu ozabe ehambe ethumba abantu ebalayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongum umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi ukuthi uanasande unga yikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba abamdingayo khanya bazimisele simuthi ukuthi bambambe bamhlukuluze ngingakhuluma laye efonini namhlanje ekuseni ifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likaMnumzana Singezo Chabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eseHarare. Eyokuqala kathi ngiyokuthi ku-Interim Secretary General we-Party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasanga ama-members e-party babaqoje e-Parliament, ku-Senate la kuma-municipality ajene. I-order naleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngiyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena ku-nomination la ku-election elandelayo mhla ka 9 ngeSaturday. I-application naleyo isigrantiwe abantu bonabo kabasoze babe khona.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu. Kusenjalo iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota amaballot endaweni ezijeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe. Kodwa iZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngu-Justice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliament namalunga awekhansili ayiwo ababevele bewavotele. Lokho ukuthi uJustice Katio le-High Court 10 asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutshutizano yabe sithe khona kuleli lizwe akusela mavoti so sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababe siyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabe khona ku-ballot paper.
Manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani?
Akulanto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akulanto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehamba emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise izinto wafuze zenziwe uChief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma yikuyini obukayo kwenziwe yikhothe phansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bona ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgcibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hachi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnangagwa labantu bakhe kodwa akube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela iTriple C bevotela iTriple C eyiyo eqotho hathi leyi elufudu olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethi wakhona ngekachabango asila Triple C enjalo
Loke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesisi njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eTsholotsho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okuningi ngalolu daba
lokho kusalungiselela baba into zangkhona sihamba kancane kancane ngoba bambile laphana abanye bami mina bengibhizi nje ngisemsebenzini ngishayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona ukuthi bafuna ukwenza iDNA iDNA test so iDNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi bazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting sal
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanye lokuthi longbani longbani
engathi akhanye ukuthi longbani longbani kodwa into ekhona into akade siyithepha denayo ukuthi njengabantu ababhayayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe babili bethiswa laba so asebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga-ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into esifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinyo ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting kusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangkhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukubanzi masibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kwele South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe awusichazisele ukuthi abantu bathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho, akatshontsha, akayenzini, uyazisebenzela umethole deepest job, uyazisebenzela omunye uthole ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa, kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu ele imisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Deep Sploot akwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa amapassport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli uMasisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi ababele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into esimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhadala ngama ngwe hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kathi umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzi ngokusha is about 1000 bula. So his money is ukukhona. Those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa inxa ukuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa into mele sinanzelele ukukhona this program yenzelwe ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula umuntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's designed ukuba le traceability ngabe ukuchapha ngesithupha sakhe. Isithupha lesiyana isohamba laso laseboda bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje. It makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqi boda uchapha illegally. Umuntu ochapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayajiyana ambona ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu or abavumelani lalo. Kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupa ngoba already kulama kule element yabantu abavela eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalokuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omnye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela okungathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe kanti ipassport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo eka feel cost leya noyangena nje ethi mana ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobunini obuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it ngoba kuyabasiza ukukona they don't have to kubebehlala umncangela passport kasakhwanisa ukuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthiwa abantu babechapha ngama-day pass uhambe yedempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le yama-passport ingena so izanceda I think into ekhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zasebotswana zikhayela indaba leyokuthi ayiyidonse 1-2-3 months bona ukuthi zizasebenza njani and then into yokuthi obviously mbichana kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala ngiyabona
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alibona nsalonu basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicandi lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le-TCC why bengamixi nalabo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu iphinde ibulale ngapha ku-ND ku-TCC why kusifisa idili lodwa why ukuthi mhlawumbe abanani lokubulala anikezanu lakazi bethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi akahle bathatha besenza izilimo kanti izilimo ayibo ababoni bona ukuthi yizilimo alima-straight kukhuluma kubulima lo kungabantu abadala kunje ngamakhehla ekhuluma into ezingelangqondo kanje ayayaya hala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besisibodwa awutshamisa la zwizwi ngane kakho
salibonani solibonani ku-Studio 7 ngiwuchuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzami impela ukuthi linanzelele ukuthi abantwana bezi babaphila njani abantwana babaphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwe khona la benza imisebenzi emihle abafane ngabe bayenza ekhaya la kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe ayila mali ayila lutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachuma lalisapota iZimbabwe abantwana babaphila kanje ngoba uchuma njengomfowethu akuzami ukubona kunanzelele ezinye izinto abantwana babo bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abana mapentsheni kufane ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithele amahloni why wena ungakuthele amahloni ilizwe elinje ilizwe lilokhu lisifa lisha phansi kodwa lilokhu lisizanuphemu
Studio 7 bathintitha lo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazibuse uyena lo uhulumeni kazibuse lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazibuse wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalala wakhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazibuse phela kubuhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathintitha
Studio 7 njani la mina ngifuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona hayi ukuthi ingene ezikhwameni zabantu abazidingelayo imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu ngifuna ukubona ukuthi uthi izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngifuna ukubona ukuthi kusele kuona lo mutsho ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokhu sokukukhulu lokhu okwenziwa yizani ngifuna ukubona sile ukuthi isidabukile yini
Joseph ubaba ayizwakali kahle thina nosona if usongezwa i-right kwakumele alungise within 3 not ukuthi alungise izinto enikeza izami PF advantage not ukuthi alungise izinikeza izami advantage so yikho kubonisa khona phela ukuthi usongezwa uthunyiwe noma ngabe wenge-TCC kodwa manje sesebenza e-PZNP lokho kuyacaca nje kusigcike emhlabeni kusegcikeni nje ngabe kwakungumuntu vele we CCC enesifiso sikaZulu wezolungisa izinto within e CCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi usongezwa lo hayi naye babudindo inkulumo zakhe ayazizwakala umuntu uma engakwazi into angayikhuluma kumele azithulele nothi ukuthi abe sihlukumeze sizise ubuhlungu phezulu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudindo imoya usixolele uma ungenanto yokukhuluma uyazithulela nxa kuba vele usekele usongezwa uhle ukukhuluma straight ukuthi usekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabo songezwa nabo phuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuzwa ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yokukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankako ezibhunu zakhe bekhohle ukuthi umnankako lo wasibulala wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuke ebhixeka ne-America de unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankako wabo lo ngoba yena nomnankako wabo hambe ebulala abantu khona izolo lo baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omo blessing bafaka buhlungu ngayo izanu pf kodwa ubhizi uyabona indaba zangakudele ukhuluzo sitshela indawo zegaza into yokufayolungeresolve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankako wabo lo obulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule phendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe i-America loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyayenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa ezimbabwe na eyenziwa ezimbabwe na phendula umbuzo owubuzwe wona babuyekele uphunga ukuchanqata igangangana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lotshumi dinyo sikhathele ngezani PF sicela ukuthi like lisixelele kancane isixekele sike sitshaya ngomoya lezani PF yeni leZimbabwe yasitana lasinyanyisa sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imizwe yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizele njani lona lingabantu bangathi kanti phela
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Uma balani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwelemelika ole USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi eleRussia elaphuma kusivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele Ukraine. Uthi eleRussia selibhidlize izakhiwo zikaZulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamajumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho ke eleRussia lifuna ukubisela muva impilo kaZulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisoze livume eleRussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana leleRussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthola amabele adliwa nguZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthola ukudla ezisedunube River njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Upawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumaqhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gandhi, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.